Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lenkokheli yenhlanganiso ezizimele yokobulawayo kwaxotshwa intatheli zindaba ezenhlanganiso ezizimeleyo. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Center for Innovation and Technology, i-SITE, umnumzana Zenzele Ndebele ubotshiwe emhlanganeni obubizwe ngumongameli Mnangagwa kobulawayo lamhlanje. Ngesikhathi izizalane zase-South Africa zibuthene endaweni ezehlukeneyo zelizwe zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu le-Human Rights Day, abeZimbabwe ikakhulu abadabuka emhlubulweni waseMandebeleni bahle bathatha leli thuba lokukhumbula ukubulawa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ku-Live Talk kuhlelo oluphathelane layo lebesifazane lamhlanje olwe Women's Round Table siqhubeka phambili sixoxa ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwa ingozi yezulu lesiphepho eye-cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe liye enkundleni yokuxhumana eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz shortwave.